Siyalambulela ku Studio 7 ngensonto mhla ka 28 kuNhlolanja 2016. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Walambulela emoyeni ngenjabulo enkulu uSithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Ibandla le-People's Democratic Party lithi lizimisele ukusebenza lamanye amabandla aphikisayo. Kubunjwe umanyano oqinileyo okwenzela ukuthi linqobe kukhetho oluzayo ngomnyaka ka-2018. Iqembu lenguqu ele-Highlanders selisungule ngokusemthethweni umkhosi wokunanza iminyaka engamachumi ayisificamunwemunye. Iqembu leli labunjwayo oweBhoso 890 Celebrations. Njengenjayelo sizalithulela esiphathelane labatsha silontungameli inkomo yeStudio 7. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ibandla le-People's Democratic Party lithi lizimisele ukusebenza lamanye amabandla aphikisayo kubunjwe umanyano oqinileyo ozasusa ibandla lezanu PF embusweni kukhetho oluzayo ngomnyaka ka-2018. Umsekeli kamkhokheli waleli bandla umnumzana Samuel Siphepha Nkomo uthi ukulwisana kwamalunga ebandla lezanu PF sokubangele ukuthi ibandla elibusayo libe mtambiyana.
Angazi ukuthi wayumbuze ngelika MDCT, but ngizathi mina ngumbono wami ngase sifuna sibili ukuthi senze lokho sifanele sikwenze, ufanele ulalwe ngenxeba, abantu balale ngamanxeba, kuvunyelwane ukuthi hayi okwakathesi asenzeni so. Kwezinye kunanzelela ukuthi asiyonto elula leyo, yinto ezakwenza ukuthi ingxenye kuthi sithathe isikhathi eside. But mina ngangikhuluma labanye bami ngithi asiqaliseni kathesi. Well, inkulumo zikhona njengoba sazi into kamili zikhona, and angeke ngakhuluma ngazo ngoba kakukhulunywa ngazo. Ngoba singakhuluma ngazo kupublic kuyabe kusokuphambanisa izinkulumo ezenzakalayo. But umthandazo wami ukuthi aluba lezi zinkulumo ezenzakalayo zingaqonda okuyikho okuqakathekileyo, ngoba ngikuchasisela ukuthi singathi thina amabandla kafome ibandla elilodwa kungaba impossible lesikhathi sakhona kasisekho. Kodwa ke kungenzakala ukuthi sithi nayi asibambaneni ngokhetho kungaba yinto elula.
Kuyini elikwenzayo ukulungiselela ukhetho luka-2018?
Endaweni eziningi ipresence yethu isikhona kakhulu. Uzabona even lemaphepheni nga ukukhomentwa. Kukomenta abaka Tswangirai, kukomenta abezanu, kukomenta lati. Kuyathekisela ukubana ithi kule recognition yokubana nanxa siqalise ngoSeptember 2015 face Congress yethu sasivele sikhona ntikwambili njengosazi ukuqalisa nje is a formal matter, kodwa sasivele sikhona. Ngiyasuthiseka ukuthi umango esiwuhambayo sesiwuhambile. Umlimi nga for us kamboni ozaba against us, kodwa ke lanxa ngisitsho njalo siyafisa kangaka njengebandla ukusebenza labanye entweni le ama-progressive parties.
Iwaphi amazwi elingathanda ukuwatshiyela abalandeli kanye lozulu jikelele weZimbabwe baba uNkomo?
Bantwana beZimbabwe, nampa bayalwa abantu bezano abasigiqileyo basilimaza okweminyaka leminyaka elizwe lethu seliyi-worst case scenario. Asila kudla, asila mali, asila misebenzi. Kambe koze kube nini lingasukumi lithi enough is enough? Bantu beZimbabwe, asisukumeni sonke sithi enough is enough. Ke sitshintshe lokhu okukhona sibone okunye.
Lo ngumnumzana Sam Siphepha Nkomo, umsekeli kamongameli webandla le-People's Democratic Party. Siphinde saxoxa isikhulumeli sikamnumzana Nkomo, umnumzana Edwin Ndlovu, yena oyengezelele wathi amalungiselelo omhlangano omkhulu waleli bandla ngempelansonto ezayo asesemaphethelweni.
Kuphathekile ngokungena ebantwini sisenzela kokuthiwa ngesilungu i-mobilization. Simobilayiza kumawasi. Silungiselela ukuthi sizaba lemhlangano omkhulu mhlaka-5 lo-6 kwinyanga ezayo uMashi, lapho umongameli webandla utentayitisho ozabe khona evakashe ehambe bona ama-district ethu ukuthi kambe ngabe silungiselele okungakanani nxa kungaba lokhetho, ukubona njalo ukuthi kambe i-recruitment exercise yethu ingabe isitholise abantu abaningi okungakanani.
Kodwa uqhubeka njani umsebenzi?
Umsebenzi wethu uhamba kuhle kakhulu ngoba urekhruta kuma-wadi sebesebenzisa kakhulu abantu abahlala khonapho kulezo ndawo abazakalayo. Nangizelele ukuthi lokho esiqalisileyo kunyanga ephelileyo sesithola abantu abadlula ingathi yi-30,000 ngesilungu khonapho koBulawayo asebejoyine ibandla le. Kuyimpinse kakhulu njalo okunye okusithokozisayo ukuthi sijayele kuphanjaniswa ngabantu bezanupf. Manje kulezi sekubaphathekile ekuthethisaneni lekuthaneni lekulweni lekuthelana ngesiyegazi. Thina-ke hhayi kabasiphambanisi, senza inhlelo zethu kuhle nje kungela muntu esiphambanisayo.
Nxa lihamba kwizigaba zonke zelizwe liyamukelwa njani?
Abantu bayahlamukela, abantu bayinanzelela ngobukhokhelo obukhona. Bathi bona bafuna ubukhokhelo obuthembakeleyo obuzafika nxa buvesele kukhanye kuwubukhokhelo obulandela intandokazini. Yikho-ke bathi ubukhokhelo esilabo-ke obukatentayititi uthephankomo uGordon Moyo umama uMativenga bayabuthemba ukuthi lobo bukhokheli bungafisa phambili ngoba ekhangela le misebenzi abemihla abayenzayo kubuye kuyi-intrusive government-ke le aphelayo. Yikho-ke abantu-ke basithokozelela kukhanya ukuthi siyathola sekusekelo oluhle kakhulu-ke ebantwini bakethu. Sama-structure sethu lawo izigaba zonke zelizwe njengoba ngisitsho nje sithi kathesi ilizwe lonke besiphatheke-ke kumawadi. Amawadi-ke asegcwele-ke sesingena-ke kuma-branches. Yikho-ke umongameli wethu-ke ezabhoda-ke ilizwe lonke ehambe ekhangela amawadi ukuthi kambe ayenele na. Yikho-ke thina koBulawayo sesizithembile sesibakhangelile sababona-ke nobhala jikelela uGordon Moyo bebhodi bakhangela amawadi agcwele sibili. Sesizawuhamba-ke sibahlanganisa-ke mhlaka-5 lo-6 kuma-district-ke umongameli wethu kuyabuye ezobabona. Hhayi abantu bakhona siyathokoza kakhulu-ke ngeprogress ekhona eyenzakalayo. Abantu bajoyina, abantu balithemba, abantu balithanda ibandla le-PPP.
Kuyini elikukhangeleleyo ekuqaleni kwenyanga ezayo ngomhlangano wenomkhulu?
Ikhangelele ukuthi uBulawayo ibe lithanga ngesilungu futhi ibe yi-orange yonke. Abantu beZimbabwe bephumile, abantu bakuBulawayo bephumile ezindlini zabo babuye bazosisekela basithengise-ke usekelo lolu lwabasithengise lona sibabhodele ukuthi hayi ibandla balithanda. Umongameli wethu babuye bathole begcwele kulawo mahholo onjuke holo onkulumane holo ethabalala lazo zonke indawo nje lapho usengiswe ababona abantu bethuke begcwele-ke ukuthi babona ukuthi ibandla-ke liyakhula. Yikho sikhuthaza-ke abantu bakoBulawayo ukuthi asiphume ngobuningi sibuye sizobona ubukhokheli bethu, sibuye sizobona ubukhokheli obuthembisa-ke iZimbabwe enhle, iZimbabwe ehlambulukileyo, iZimbabwe elembuso kantandokazulu hathi lokho esikubonayo kathesa.
Lo umnumzana Edwin Ndlovu, isikhulumeli sikamsekeli kamongameli webandla le-People's Democratic Party, umnumzana Sam Siphepankomo. Sikhulume lo mnumzana Ndlovu ecingweni ekoBulawayo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kuhlelo oluphathelane labasakhulayo lamuhla untungameli Nkomo weStudio 7 uphatha udaba lomkhuhlane wemvukuzane yomlomo wesibeletho osuhlasele abasakhulayo abesifazana ngobuningi eZimbabwe. Uxoxele uDokotela Annette Moyo, yena othi ukusilela kwabodokotela kuyadanisa.
Yindaba ezisubuhlungu kakhulu yona leyo ntunga ngoba kufanele ukuthi ngabe sizame ngamandla onke ukuthi si-increase inamba yabodokotela abakwazi ukwelapha umkhuhlane wemvukuzane yonale. Kathesi i-Lancet Commission eyiyo ekade senza inhlolisiso mayelana lemkhuhlane engelatshwa ngoku-operator babonisa ukuthi thina eZimbabwe ngendlela esilabodokotela abalutshwani ngayo kumele ukuthi by 2030 sibe sithe double the number yabodokotela esilabo abangama-specialist abakwazi ukwelapha ngoku-operator. So kutsho ukuthi thina sisemuva kakhulu. Ukuba semuva kwethu kubangelwa ukuthi one, odokotela nxa begraduator bayaphangisa badinge amadlelo angcono ngoba izinto zinzima elizweni, sibe sesiba lesikubiza sithi i-brain drain. Kodwa okunye futhi okwenza uhlupho lolu lube lunengi ukuthi kathesi uhulumende akala mali eningi yokuthi atraine odokotela abaningi ebabhadalela. I-training yabodokotela iyadura, yenza ukuthi abantu abaningi benga-afford ukuthi bazi-take through i-training yangkhona bezibhadalela bodwa. So kutsho ukuthi ngabe uhulumende kukhona kwanisa ukuthi akwenze uku-increase imali engena ekutraineni odokotela mhlawumbe bebengaba baningi. Lokuthi nje amadlelo abe mahle for odokotela abangafisa ukuyala bekhona elizweni bekwanisa ukuthi besize abantu.
Esikhathini esedluleyo imvukuzane yesibeletho ibihlasela ikakhulu abantu abadala kodwa kathesi isihlasela ngitsho lamankazana asakhulayo. Kungani?
Khonokho kuliqiniso ntunga. Kathesi iminyaka isisehla lapho abantu abatholakala belemvukuzane ikakhulu yomlomo wesibeletho. Njengoba kade ngike ngatsho, kubangelwa ukuthi eZimbabwe lapha abantwana baqala besesebancane ukuhlanganyela emacansini. Igciwane elibangela imvukuzane yomlomo wesibeletho liyaphiwana emacansini. Ngakho umuntu nxa ehlangana lomunye engasale engaguli ngitsho, kakabi lesilonda, akubi lamanzi angabe ngaphuma ngaphansi angambonisa ukuthi uselalo igciwane leliya, liyazithulela lihlala kwesikhathi eside, kube sokusiba lenguquko eyenzakala emlonyeni wesibeletho, kube sokugcina sokuyimvukuzane. So khona kuyani ukuqalisa ukuhlanganyela emacansini too early, yikho kubangela ukuthi ke sibone sokulabantu abancane abatholakala belemvukuzane. Kanti ke le ndlela iHIV ebhahe ngayo kwelethu ilizwe, lakho khonokho kuyabangela futhi ukuthi amasotsha omzimba abe engelamandla ebantwini abaningi abancane, ngoba yibo futhi abahlanganyela emacansini. Kulusizi ngoba khona lokhu kwenza ukuthi sibe lilizwe eliyisilima, ngoba abancane okumele singabe yibo abasebenzayo, yibo futhi ababe bebulawa ligciwane, sibe sesigcina singasela i-workforce engasupporta abantwana labantu abadala sebekhule kakhulu. Yinto ezisubuhlungu kakhulu Ntunga.
Nxa sikhangela imvukuzane yebele, singathi layo iyabahlasela na abasakhulayo ngendlela imvukuzane yomlomo wesibeletho ebahlasela ngayo?
Imvukuzane yebele yande kubomama sebakhulakhulile. Nxa ungayiboni senzakala kumama oleminyaka engaphansi kwamachumi amane, i-40 years, kuyabe kungukuthi kungenzeka umkhuhlane wemvukuzane yebele ibe isemulini. So ungathola ukuthi umama yena lwana uyabe kade elo mamakhe, kumbe umama omncane, kumbe ubabakazi otholakale laye ele mvukuzane yebele. Khonapho yikho kongathola umama omncane eminyakeni eselemvukuzane yona leyo. Kodwa yona kayandanga uku-affecta omama abancane.
Ukuyini ongabakhuthaza ngakho abasakhulayo ukubana batholakale bezivikela labo kulomkhuhlane?
Ngingakhuthaza ukuthi omama abalabantwana abancane abangaphansi kweminyaka engu-9 bahlabise abantwana babo, ngoba kathesi lapha eZimbabwe sesile vaccine eye-HPV engahlatshwa abantwana abancane abangakaqalisi ukuhlanganyela emacansini. Nxa behlatshiwe i-vaccine liyana iyavikela uku-infectwa yi-HPV ebangela imvukuzane yomlomo wesibeletho. Ngiyakwazi ukuthi nxa ama-vaccine kumbe ngithi ukuhlatshwa khona kuyana kusesekutha, abantu bandi ukuresista, bamele khathana besesaba bengelalwazi olwaneleyo. Kodwa i-vaccine yona lana yi-vaccine eqakathekileyo, njalo eZimbabwe isikhona ukuthi abantwana bahlatshwe. Lokhu kungenza ukuthi sibe le generation ezakhula ivikelekile. Bese ngisithi kubontanga laba abancane asebangaqalisa ukuhlanganyela emacansini, kabame bahlanganyele emacansini sebethe bakhulanyana. Khona lokho kungabangela ukuthi imvukuzane leyi ingandi. Nxa kungukuthi umuntu usehlulekile ukuthi azibambe, kungcono ke ukuthi ahlanganyele lo muntu amthembayo. Kusitsho ukuthi yena lo uthandana la yena lo yedwa, kalabanye abathandana labo abaningi ngale maceleni. Njalo nxa behlangane besebenzisa i-condom.
Lo ngudokotela Annette Moyo obexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo we-Studio 7. Iqembu lenguqu eliHighlanders selisungule ngokusemthethweni umkhosi wokunanza iminyaka engamachumi ayisificamunwemunye. Iqembu leli labunjwayo iBoso 890 Celebrations. Isiphathamandla saleli qembu uMnumzana Ndumiso Gumede wayekuqula elahamba eGrahamstown kwele South Africa ukuyanxusa imuli yomntana enkosi uMzilikazi umuyi uMnumzana Rhodes Njube Khumalo ongomunye wabasungula leli qembu. Sixoxele uMnumzana Gumede ngaphambilini kwalomkhosi ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Abantu abebe lo msebenzi wokulungiselela umbuthano lo omkhulu ongesonto, lapho esithakazelela khona ukuthi iHighlander isengama-90 years lokhu yababala yaba khona, hhayi ahambe kuhle. Kanti-ke sekube labantu abathunyiweyo ukuthi bahambe baye phetsheya khona le eGrahamstown, besiyabona lapho kulele khona uRose ngokwakho ngomunye abaqala leli qembu. Sihambe kuhle-ke khona, besemukelwa kuhle, saphenduka kuhle. Sebenxusa-ke ukuthi bayithi nxa kusenzakala kabathumele phela oyedwa nje azomela bonke abantu abesikhosini ukuthi babone ukuthi sibili siyathaba ngelifa leli esalithiyelwa nguRosi lo Albert.
Kodwa kuyathembisa ukuthi imuli yesikhosini yabi khona yini?
Ye, ngabale bale abanye vele abavele bekhona khonapho oPeter Zwide kaLanga bavele bengabe esikhosini. Babe bevele bekhona kodwa besikhandi ukuthi kusuka omunye phansi khonale esiza lapho ezozibonela ozabuyela ekhonale aye batshela phela ukuthi hayi lami ngibone buhambe kuhle khonale kwelikamsilikazi.
Imuli yakokhumalo yilokhu ikhona ngale yini yonke?
Hayi bakhona khona ngale bakithi engxinye abanye abantu bangathi egram kani kusemakhoseni la kanye kwakusemakhoseni kulapho uRose wagcina ekhona agcinethethe khona wahlala khona waze wabekwa khona yikho lapho ebesiye khona kabesingayanga kumakhumalo esikhosini esintwini kwaZulu hhayi besiye lapho kuledlinza likababa uRose ongomunye wabaqala iphini e-Highlanders ngo-1926.
Lo umnumzana Ndumiso Gumede isiphathamandla seqembu lenguqu ele-Highlanders sixoxela ecingweni ekubulawayo. Umculo kaLavumo Majayivana esithi badlala njani. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.